Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, bebeyinhlabathi ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga nyama yenkukhu lonamnede enkundleni White City kobulawayo izolo abebandla lesi-CC.
Ayile amadabu kande siphume sobala umongameli ube lethuba ukuintroduce ama-official candidates awe-CCC.
Kodwa abanye bathi ubuningi babantu kade besemhlanganweni wakobulawayo abuvezi ukuba yibo bonke abazavota, ngoba bebaningi abangabhalisanga kumbe ukuhlola ukuthi amagama abo akuluhlu lwabavoti i-voters roll.
Bavalela phandle abakhokheli bethu abaoncubo welshman, bavalela phandle othokozani Khuphe, bavalela phandle oAbednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni.
Ugatsha lwezabomthetho olwe-JSC soluphe isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula icothoza umholi wabahluli umnumzana Luke Malaba.
Okwenziwe nguMalaba lokhu thina siyakusola sibili, ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba eziyabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Bebeyinhlabathi abantu ngobunengi bengathwalwanga ngamabhasi avela kumagumbi amane elizwe, njalo bengathenjiswanga inyama yenkukhu lonamnede enkundleni ye-White City kobulawayo izolo abebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla mnumzana Gift Ostalo Sesiziba, yena ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela isigaba sephumula chabalala kobulawayo edalele parlamente.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalani emaralini, whether ngeZANU-PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha ane babe banengi ukwenzela ukuthi kuthumele umbiko okuthiwa yipolitical statement. Kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu banengi. Abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona, sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako, ngoba amunye nomunye yabe sebuyele engasengesekho kobulawayo. Uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo. Singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu, kwathiwa Tsvangirai turns Harare red. Kwathi sokubuya ukhetho iZANU-PF yayitshaya i-whitewash. Singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo. So amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho, abanye ngabangarejistanga ukuvota, abanye ngabathethwe ludumo, abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement.
Ubona ngani ibandla leZANU-PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo?
Ibandla leZANU-PF lihlala linqotshiwe kobulawayo, ngiyavuma, kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani kobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda ubukhali bebandla le-CCC. Okwakuqala kulokukhonona okukhona ebantwini bakobulawayo ngendlela umnumzana uChamisa akhetha ngayo abameli ama candidates asomfihlo lokho ukuthi abantu bayenza into lokho babhula umntwana kwakhethwa abantu kwazobuye ekugcineni kwakhona amabizo setshintshiwe abantu bayakhonona ngakhonoko abakho happy okwesibili into kamnumzana uChamisa kayicaca ukuthi iparty kumbe kuyini abantu abacobongelisayo abangathatheki ngodumo njengozulu oluququmayo nje abodumo abantu abaningi abacaba ukucubungulisayo bayabona ukuthi into leyi into yakhe nje yodwa labantu laba lehlekana abathile ngokuyinto kwakhe labo Ostalos labo Mahere lochibaya beyi-4 bazenzela into yabo engelani labantu bavalela phandle abakhokheli bethu aba-oncubo Welshman bavalela phandle oThokozani Khuphe bavalela phandle o-Abednego Bhebhe labanye abantu abakade besanelisa ukubuthanisa abantu bemathebeleleni khonoku kuzamtshaya kakhulu bese kubuya ukuthi kwezinye izigaba bayelekanisa ama-candidates agadana abangama-double candidates kuzabatshaya khonoko ngibona ngazani yebo kambe abantu bakobulawa iZANU PF bayizonda kodwa e-Country Park ngibona angazani iZANU PF izanqoba ngoba ngento zikaChamisa ezokuthi wathuma uphayo umfana osuke esikolo wamsusa e-Norway khona lesikolo wamflyisa ukuthi azofika azokuba yi-candidate was sideliner abantu ababekade bengamisana lo sikhwicamfundo uProfessor Mthuli Ncube e-Country Park ngokunye kwezinto okudala ukukhulu ungasuthiseki kwabantu bakobulawayo uthethe umfana okuthiwa ngu-Shepherd Sithole wazomphanyeka kobulawayo lapho ukuthi abe ngukhansila ngumuntu ongasiwa kobulawayo ongakhulumi lolimi lakobulawayo umfana owayebuye lapha kobulawayo elanda isikolo into zena lezi yizo ezenza abantu bakobulawayo bakhonone kakhulu bangajabuli kukhona futhi ngale emagwegqelobhekule lakho kulokukhonona okuningi yizo izinto ezizaphambanisa ukhankaso lwe-CCC
Siyaxolisa ke balaleli lapho belilalele umnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obekhuluma yena ngokuthi bebebaningi abantu enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo kodwa ayisibo bonke abazavota okwakathesi ke sizwe ke umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Seziba yena ekhuluma ngokuthi kwenzakaleni izolo enkundleni ye-White City Stadium.
Mina sengadlula ekuzwisiseni ipolitics ngokulandela amanani abantu abahamba emaralini. Amarali sasihlanganela kumbe sasiphatheka kudala ekuqoqeni amarali. Siyakwazi ukuthi kwenzakalana emaralini whether ngeZANU PF kumbe nge-CCC kumbe ngeyiphi kakhulu lona lamabandla nalamakhulu athiwa makhulu. Ale kulomkhuba wokuthi abantu babe besuka kwezindawo ezindaweni ezijiyeneyo bebutha babebaningi ukwenzela ukuthi kuthumeze umbiko okuthiwa yi-political statement kwethuselana ngokuthi kukhanye ongazani kuthiwa abantu baningi abantu labana bangasuka babuyele ezindaweni zabo lapho abavota bekhona sizathola ukuthi amanani lawana awatsho lutho awakangako ngoba amunye lomunye uyabe sebuyele engesekho kobulawayo uma abanye bavele emaswingo sebevota bekhona ngale maswingo singakhohlwa njalo ukuthi ngo-2013 uTsvangirai wahamba eZimbabwe grounds wapenda iHarare yababomvu kwathiwa Tsvangirai turns Harare red kwathi sokubuya ukhetho iZANU PF yayitshaya i-whitewash singakhohlwa futhi ukuthi la ngo-2018 kwenzakala into efana nayo so amanani abantu ababuya emaralini awatsho lutho abanye ngabangarejistanga ukuvota abanye ngabathethwe ludumo abanye ngababe bebhasiwe kumbe trakiwe kumbe bestimeliwe besuka endaweni ezijiyeneyo ukuzoyenza i-political statement
ubona ngani ibandla leZANU PF lizadobha yini izihlalo njengoba lihlala linqotshiwe ekhona ngapho kobulawayo
ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe kobulawayo ngiyavuma kodwa ke kulezinto ezimbalwa ezingani zikobulawayo zifinyeza kumbe zinqunda
Uxolo siyaxolisa ke lapho balaleli hayi udaba lwethu lo mnumzana ostalo sisiziba lungani luyala imitshina yethu iyahlanganisa kuphume kuloko kuphuma udaba olufanayo hayi sizathi ke sesilidlalela lona udaba lwethu olwengqoqo esiyenze lo mnumzana Gift ostalo sisiziba umsekelo wesikhulumeli sebandla lesi sizaludlala nje kusasa udaba lwakhona Ungathi sike sikhangele olunye njalo udaba oluphathelane lwezokhetho. Ugatsha lwezabomthetho olwe-Judiciary Services Commission soluphe isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere unkosazana Jacqueline Sande amalanga ayisikhombisa ukuthi axolise ngamazwi awethula ecothoza umholi wabehluli umnumzana Luke Malaba. USande wathi uMalaba kalandelanga isisekelo sombuso esithi kumele abe amacala hathi ukuba nguye opha izinqumo usande wethula lamazwi ngeviki edluleyo ngemva kokuba uMalaba ephe isinqumo sokuba udaba olwethulwa ngumnumzana kaSukuwere olokwalelwa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe kumele luhluzwe kakutsha ngesiphangiphangi Iphephandaba leNewsday alivezanga ukuthi uSande engala ukuxolisa uzakwenziwani. UMalaba wathi aluqakathekanga udaba lukaSukuwere okokuthi kumele lungene emzileni njengazo zonke indaba ezingaphuthumiyo. Ngesizwe ingxoxo esayenza lo nkosazana Jacqueline Sande okungamazwi asemngenise edakeni.
Okwenzwe ngumalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe hathi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza yithina administrative duty kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla ukuthi azwe indaba akhangela amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele hathi ukuthi yena eyedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe eyedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi sengijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone into efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njalo asibone ukuthi awusasa phambili laphana abantu bazabelandela ukuqumba kwakhe lokhu ngoba into ayenzayo le ayisoze kwanisa ukuthi yanesisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ledale umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe ufuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi la kusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uchief justice yena uthi udaba lolu amelanga luzwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu bezimbabwe bona bayakhona ngale umthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo sama-election ukuze bengahanjiswa ukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalo mthetho wasezimbabwe nxa umthethwandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asinasikhathi sokukuzwa sokutshutha ukuthi abantu abahambe kuma-election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona alikwanisi ukuthi libazwe selisenzela ukuthi ama-election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokho kuli hlaza sibili uChief Justice into ayenzayo yasolisa
lo ke ngunkosazana Jacqueline Sande isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukuwere obexoxala estudio 7 ecingweni eseHarare amazwi kaSande yiwo onala asemfake kudubo okuthiwa khona kumele axolise ukuthi wayeyakhulumelana
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda
siyovota
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo
MC Express
Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi sikhulumele sebandla lezano PF umnumzana Chris Mutswangwa wehluleke ukuphendula intatheli izindaba lapho zisithi zimbuzo ukuthi nqa ibandla lezano PF linganqotshwa lizemukela na impumela. Umtswangwa ubikwa eqhamande esithi vele unqotshwa baya kwesaba okwenza basebenze gadalala ukuthi banqobe kukhetho. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi ibandla lezano PF seligebhe imigodi yamanzi elimpompi ezisebenzisa amandla esola ezilikhulu elilechumi lanhlanu 115 esigabeni se-Midlands. Lokhu kubikwa kwenzakele phambilini komhlangano we-rally owakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio SF livuka njani basazi bethu abahle, ngitshona njani njalo. Ye, ngibulisa na wonke umthwakazi omuhle. Ngithi mina hayi, njengoba kusiyavotwa, hayi asiyeni maqhawe, siyezama, esikuzamayo, kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzoba yisikhathi la okuzobonakala khona ukuthi umholi we-MRP umqondisi moya. Into asuke ikhuluma usuka kuyabe kungathi uyaprofetha. Whatever ishunqa unyaka uqala kumbe last year eyikhuluma ngezani PF lento ezwenzakaleli i-TCC lento ezakalela thina njengesizo sakomthwakazi kuphela. Ngicabanga ukuthi leso siprofeto sizofezeka next week. Asiyeni siyezama njengenjayelo, kodwa konke akutsho sikulindeleni ma-TCC, sikulindeleni mthwakazi omuhle. Libona imetsi ukuthi izami izidlala asambeni siyevota maqhawe, sambeni asijuthi isithini, kodwa ke ngicabanga ukuthi ebantwini abaningi kuzovuleka into esuka ikhulunywa ukuthi hayi ngoba kuyabe i-MRP yabe campaigner, yabe ngakampaigner, yabe ivula amafayili awezanupf. I-MRP yaphethe amafayili wezanupf wonke, futhi isuke amaisuke yakhuluma iyabizama ukuthi ixwayise abantu ukuthi behlale be-away ngezinto ezenziwa izanupf. Kodwa sambeni siyevota maqhawe.
Studio 7, Studio 7 linjani kuna ngapho basakazi. Hayi, njengoba sesilanda lona ukhetho, siyamuzwa ugolide nje lokuchazeka ngo-president wakhe. Engathini kade njengoba kusiza yena le mudi yakhe. Hatshi thina abaningi, u-ED wabo lo bazangena njengokuthi bona vele bayenza intando yabo. Kodwa ngentando yabantu asiboni ithuba, asiboni ukuthi balala ithuba abazalithola ngale ntando yabo. Atshela abantu yabonga imi empofu khona ngaphela ubhane East sithi kangene umfana.
Siyabonga indaba elisinika zona kakhulu kakhulu, ezinhle ezibusekile ezisizwisa zonke izinto esibesingazazi. Songani likaqhubekela phambili sinika likhohle ngobelief gawulela ujoseph uchumala umalaki nkungu labo abangani ezanokubahlanyisayo abathi imigwaqo ilungile, imigwaqo isiqede emgwaqweni kangaka. Kodwa ke bebungubaba bomnankagwa, ye umdala omnankagwa uba usenzela lokho bekhohle ukuthi izihlobo zabo ziyaphela emgwaqweni, ziyaphela egangeni lapha ngohlupho lezimbabwe. Hawu nkosi yami, angazi sizabona nje mhla ka-23 ukuthi kuphumani. Ngiyabonga.
Aya, Studio 7 njani, itshona njani badala kunike tshona. Hayi, nyamangala yamangala ngemthetho ezanu labo khuluma manga ishangane kwa ishangane ne-Rave Dam leyo. Hei, hayi amanga bathanda abantu bezanu madoda. Yo bamangalisa bethi imisebenzi iminingi abantwana abaqhatshiwe baningi elokuzeni ewanke indawo abengaqhatshi isikhathi sonke lesi esidlulile sebeqhatshwe namhla kungamavoti amakhampani avalwa amadala asevulevulwa mbani qamba manga Ayi, ukwehluleka unganga ze kubone shuko kuyangisa lokho. Amanga asegcekene azo lomntana omncane akayabona ngamanga sibili akuphelele sibili. Hayi ah, abantu abahlakanile betshene nako lokho. Bathi sama ngeminyaka leminyaka leminyaka namhla ke betshelwa amanga ayi 1 kuphela. Dali imsebenzi lokuze nempesha ngani demo yabo leyo. Iyamanga lizoba yehlala ikhulunywa isikhathi sonke zezo leminyaka ngemngaka angkwazi. Dali ukukhuluma ngeshangani demo ngeshangani kwaishangani. Hayi bo, bantu hlakaniphani kakhulu shu. Usana amakhanda hlakaniphekele lokho kurojwa kuphela. Yabonga ukukhuluma ngosibana ngolekutsana.
Basakazi nanibalaleli be-Studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo. Mina into engimangazayo ukuthi abantu bethi abazi ukuthi kade bazovotelana ngoba kwenze njani ngoba kutheni. Kade sebehlale 43 years ekuphi umbuso. Abantu kumele bezibone ukuthi nabo kumele kube ne-change empilweni zabo. Umuntu engathi angazi ukuthi ngizovotelana. Especially intsha mayizothi mina angiyivota ngoba kudala ngivota. Kade kusuka uvotelane shintsha ekuvoteni kwakho. Ubone ukuthi kade lokho mangabe ngivotela leyo noma ngabe ngivotela uzoza uzongizela nani ungabi lonke umile endaweni A1 mangabe ugqoke ibhlukwe ibhlukwe elimnyama imali dabuka kunohalo olumhlophe ngeke uzwe ukuthunga ibhlukwe elimhlophe ibhlukwe elimnyama ngohalo olumhlophe uyalithunga ngalo lo hali olukhona shintshani bantu bakithi nivotele ngabe imude nivotele enye iparty.
Hey Studio 7 linjani basakazi bethu. Eh ngithi kubantu ntasambeni sivota bantu skipeni zano lesifake umfana omncane uzakwazi ukusikhokela ongalala udlame njengezano izamile udlame olubuhlungu kakhulu bantu bakithi asiphumeni kuzano asiphumeni kuzano bizano mali ayivotela kula lutuliza lithole empilweni zenu sokola 45 years le ubuhlungu kakhulu usibenziwa izano bantu bakithi phumeni kuzano asiphumeni bantu bakithi sentshule nje emathoyilele nje bantu hayi asiphumeni kuzano asiphumeni serious mangwe ulima mangwe hayi phumani kuzano phumani kezi phumani kuzano nkayi phumani kuzano cholojo phumani ulawayo phumani kuzano hayi asukeni kuzano bantu bakithi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Sike salipha ke udaba lapho kade sikhuluma ngomhlangano we-rally yenzelwe kobulawayo e-White City Stadium izolo bekugcwele abantu okwenze abanye bathi hayi ibulawayo isihambile sithethwe i-CCC kodwa ke sithe sizwe ukubana abebandla lezano PF bona bathini. Sixoxe lomnumzana Joseph Chuma ilunga laleli bandla ukuthi sizwe ukuthi bathini nge-rally yakobulawayo e-CCC.
Well, i-CCC namhlanje yenza umhlangano wabo e-White City Stadium. Sabona kulabantu abalandeli babo bekhona. Kodwa ukukhona okuqadekileyo ebengikuzwa mina insolo esenzakala esenzakala kukhethwa abazamela lelo qembu ku-council la kuma MP. Baningi abantu abathe bekhona phana belama paper kumbe sithi ama placard ebhalwe ukutana no to imposition of candidates. Candidates must come from the people. Okutsho ukuthi ngesintu asifuni kuimbekwa ebantwini abasimelayo. Abantu abasimelayo kumele bevele ebantwini. So konke lokwana kuyimikenke ekhona ukuthi busi ezaba izinto ezizaba affecta nxa sesibuya ekhethweni ngolwesithathu. Sibona thina ngantu lathi njengezano PF this time around abanye abantu sebevulekile sebebonile ukuthi hatshi uhlala sisithi kona noma idongi siyalivotela yikho senzela ubana singabi le ntuduko lapha kobulawayo ngoba phela ungafaka idongi elizifeleyo kutsho ukuthi kuyahlala kuvele kufile kunjalo of which sokuza njani ncindezela intuduko endaweni lapha esihlala khona ekufana nalase country park ngale. Abantu abaningi ivini abe-CCC sebekhuluma ukuthi shuwa singakhetha ukubana sivotele umuntu ongelalutho. Abanye baze bethi ohlala ngibo abanye bethi ozaqala ukudinga ukuthi azakhele eyakhe indlu kunokuthi sifake umuntu osetshengisile vele ngokwenza engakangeni ukuthi intuduko kuyini. andibona konke kono kwana izitshengiselo ezokuthi kona come mhlaka 23 ngolwesithathu sizabona iZanu PF idobha sibili amanye amacity emadrobheni lapha. So into esikhangeleleyo njalo si-emphasize kakhulu ubana akube lokuthula elizweni. Abantu bazi ukuthi ipolitiki ayisonto yokuthi sokumele uze uphakamise isitina utshaye omunye ngenxa yayo. Yinto yokuthi ona choose masikhethela ukhethe lapho okhethe khona kungela udlongudlongo obuvukayo khonapha. Ngoba into eqhakathekile kakhulu engifuna ukuyitshiyela uZulu lapha yikuthi sakheleni zinini. Sizadingana kusasa ngemva kokhetho. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU PF. Kwezemelika, ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika zithi ziza kuya ekhaya kuyona le iviki ukuyavota. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa leBotswana, iningi lithi belifuna ukuthi liyevota kodwa indleko zokugibela ziyehlula. Omunye owayefuna ukuncintisa kukhetho, umnumzana Sevia Kasukwere, wayethembise ukuba uzaphathisa abafuna ukuthi baye ekhaya ukuyavota, kodwa uKasukwere walelwa ukuncintisa ngumthethwandaba ngoba kuthiwa usehlezi isikhathi edlule umnyaka lengxenye engayanga ekhaya. Ngapha kwelemelika bakhona sebesukile belubhekise ekhaya ukuyavota. Sixoxe lomunye oza kuya ekhaya ukuyavota esuka ngapha kwelemelika, umnumzana Tamurai Gwekwerere.
Lonyaka baba Gandhi kukhanya kuzaba lomehluko eminyakeni edluleyo kwezokhetho. Nxa sikhangela lendaba yabantu abasemazweni ukuyavota kwabo. Singakhangela ukuthi kulolu khetho sisiya kukhetho lona lolu. Imizamo ebisenziwa ngabantu abaphandle abaku diaspora, nxa sinasebenzisa lelo bala, abaku diaspora ekuncediseni lokuba bebe phakathi kwayo inziki yokwenzakala kwezokhetho. Ningi kakhulu ziningi inhlanganiso ezingekho eZimbabwe eziphakathi kokwenza ukuthi zibe khona kukhe. Yikho ke lonyaka nxa sikhangela sikhangela nje ngamalungiselelo enziwa ngamabandla angekho eZimbabwe, abantu abazimeleyo, amabandla ezombusazwe, ngizakhuluma njenge ICCC engaziyo ukuthi khona kwenzi benzani emazweni ngendaba zokulungiselela ukhe. Kukhanya lonyaka kuza kuba lomehluko, baningi abantu abazayinelisa ukuthi baye khona ekhaya bayovota. Singakhangela amazwe agombolozele iZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Baningi abantu abakulawa mazwe abatshengisela ukuthi khona hayi lonyaka bazimisele ukuthi baza kuya khona. Yikho ke lonyaka sikhangelele ukuthi khona abantu baza kuba baningi abaza khona. Njalo enye into okumele sicabange ukuthi khona labo abasemazweni abaziyo ukuthi khona abasoze benelise ukuthi bazihambele bona bayizifakela u-exwa baphakathi kokusebenzelana lalabo abasekhaya ukuthi babancedise ukuthi bafike bayovota. Yikho ke lo nyaka bonabo abaselizweni phakathi bazaba loluncedo olukhulu oluvela ebantwini abaphandle bale zinto eziningi abazenzayo ukuthi bancedise bonabo abaphakathi abasekhaya. Ngoba eminyakeni kuyabe kwenzakala ukuthi khona bona abasekhaya ababe besithi khona hayi yithi thina esivotayo abayi kuyovota, kusenziwa indaba eziningi ezokuthi kuyabe kuswelakala izimali zokuhamba, kuswelakale indlela zokuthi khona beqoqane abantu ukuthi bayovota. Kodwa lo nyaka nxa sikhanya abantu abakudiaspora benze okuningi, benza okuningi ukuze bancedise labo abaphakathi ukuthi bayovota. Njalo njengoba ngitshilo ukuthi khona maningi amalungiselelo enziwayo ngabantu abasemazweni aseduzela khonapho. Njalo kuhlanganisela abantu abasemazweni akhatshana, baningi engibaziyo mina ukuthi khona babhalise ukuvota. Njalo bazabe bekhona besiyavota besuka lapha e-America, besuke e-UK, besuke e-Australia, e-Belgium, e-Germany. Baningi engibaziyo abazimiseleyo asebevele sebathenga lamatikiti ukuthi khona kuyahanjwa kuyavotwa lo nyaka. Yikho-ke hhayi lo nyaka baningi abantu abazavota besuka phandle kwelizwe eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Tamura Igwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye intambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.